Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 12 mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla eliphikisayo le TCC athi wona akazange ayeda le parliament namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili.
Ngeke kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asaze ngeke kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nxa engakwanisi ukukhulumisana benkunzi lezi ezimbili ukuba ke umlamulankunzi kunganceda.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhayelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esifana nokudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho leHamas. Kukanti umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana owehlangananisa nganaye World Tourism Expo wechumi lasithupha uqalile namuhla koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-TCC athi wona akazange aye edala leparlamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Amalunga awe-TCC atshengisela ngale indlela ekhonana ukuthi kwakungamelanga osomlomo wedale leparlamente umnumzana Jacob Mudenda amukele ukuxotshiswa kwabanye babo kuleli dale ngozithi ungunobhala jikelelo ebandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. UChabangu ubikwa eselobe einye njalo incwadi esithi uzaxotshisa bonke abaphatheka kulokhu kutshengisela okwamaviki amabili. Amanye amalunga awe-TCC awedale leparlamente umnumzana James Timber, Morris Ridzai, lonkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa babikwa beye edale lamhlanje ukuyachiya incwadi kumdenda emtshela ukuthi akachiya nalo mkhuba okube elalela okulotshwa nguChabangu. Imizamo yokukhuluma lomdenda yehlule ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngale incwadi elotshwe nguChabangu labe-TCC. Kodwa-ke okhokela iZANU PF edale leparlamente umnumzana Pupuright Ogarepi utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa ngamalunga we-TCC kuyayangisa. Ngakwelinye icele okhokela amalunga we-TCC edale leparlamente umnumzana Amos Chibaya uthi kuyadida ingqondo ukuthi umdenda ulalela okuchiwo nguChabangu kodwa engalaleli okuchiwo inkokheli yebandla lakhe ngoba uChabangu engayisiso sikuphatha amandla sabo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi ukuqhubekela phambili ukuxozela kubandla le-TCC. Umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana ohlangananisa nganaye World Tourism Expo owechumi lasithupha uqalile namhla koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair Hall. Kulamankampani ayedlula amakhulu amathathu abukisa imisebenzi yawo kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lumbukiso ulamankampani angamakhulu phose amane 375 abukisayo. Amankampani langasuka kwamanye amazwe angaba ngamachumi amathathu lanye agoqela awawele Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, Burundi, Rwanda lamanye. Unkosikazi Winnie Mchanyuka umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uthi uqhubeka kahle umbukiso lo.
The uptake has been amazing. We have 375 companies that are exhibiting.
Umbukiso wesangana ihlanganani uqalile namhla wobulawayo. Silamankampani ayi 375 abukisayo lamazwe ayisithupha.
The biggest space from the foreign exhibitors was taken up by South Africa.
Umnumzana Vusumuzi Khobeni onguSomabhizimusi obukisayo ngaphansi kweSouth Africa uncoma abathengi abasehlanganani sanganayi 2023.
Sanganayi isilethele ama international buyers equality ephezulu and usuku lwethu lokuqala kodwa it seems, you know, although uslow kancane kodwa abantu esike sahlangana nabo izinga labo lithe ukuba phezulu.
Unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe Investment Development Agency izida uthi kusasa bazasungula okusemthethweni uhlelo lwabo olutsha olwebulenjini lokutshala imali.
Iplatform elotshwe izida izasetshenziswa ngabantu abaningi abalamabhizinisi awe-tourism eZimbabwe. Ubana nxa bene-land kumbe balamabhizinisi abo angenamali bebe besehluleka ukuwaphakamisa. Bengawafaka ngeplatform yezida sesizabadingela ama-investors ukuba mecha la ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu ozainvesta uzafaka imali kumbeni uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe uzabaphakamisa ngokwenza i-contract yokumanaja ibhizinisi yakhona.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inani labatshala imali selikhuphukile.
Investment izinto ziqhubeka kuhle. Sibona abaningi izethekeli zethu zilesifiso zijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe xa sikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency. Siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba, kutourism sector, kumanufacturing sector njalo.
Gatsha lukahulumende olubona ngomsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe lonyaka usungule umbukiso wamankampani endizamtshina. Abalolu gatsha babika ukuba kusukela ngomnyaka ka-2017 iZimbabwe yayile ndizamtshina ezisuka kwamanye amazwe ezilitshumi lanhlanu. Lonyaka sezingamatshumi amabili lantathu. Bathi bakhangelele lokuthi inzuzo yemali ikhuphuke ngoba ngo-2017 bathola ibhiliyoni eyodwa. Lonyaka sebethole amabhiliyoni amathathu. Inani lezethekeli bathi bakhangelele ukuba likhuphuke liye kuzigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million. Umbukiso wehlanganani sanganayi ulenhlelo ezehlukeneyo ezihambisana lombukiso okujonywe ukukhulisa amabhizimusi njalo ugqitshwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza yezombusazwe ebhekane lelizwe labo khathesi ngaphandle kokuqhutshwa kuphela kokhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho, amapolisa, amasotsha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Trustin Dlovu, uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uthatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe wakhathesi zadalwa iZANU-PF, ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokhu isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe, kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Obemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano uMnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe, kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi wikhiphile i-report yayo, sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene, kube yibo mhlawumbe abafaka i-ZEC o ama-observers phambi kokuba yasekise ukhethweni, mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
UMnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele-e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo, hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume, thina even ama small parties siqalisele ukutshengisela igovernment ukuthi siyakhala. Lobonengi bethu inkinga esiyibonayo kwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba. There's so much fear.
Omela ibandla leZANU-PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe. Kodwa kumkhokheli walelibandla njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi kuza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde, ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Imele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esibona ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho eleHamas. Umfundisi uSeni Sibanda, ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uxoxa leStudio 7 ngalolu daba.
Liyahlupha ngoba lingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israyeli awe-Islam angagcina ethela, ikakhulu i-Israyeli ingangena eGaza kufe abantu abaningi. Ngikubona kusiba yingozi, njalo siyananzelela ukuthi i-Amerika inesifungo sokuvikela i-Israyeli. Ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi ungene lelinye ilizwe lihlasela i-Israyeli. Ngakho-ke bebona limpi iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi.
Sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika, uMnumzana Blinken esiya e-Israel. Lokhu likubona njani?
Engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule, lokuthi asazi engcene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza. Nxa engakwanisa ukukhulumisana lenkunzi lezezimbili ukuba be umlamulankunzi, kunganceda ngoba nxa i-Israyeli ingazinzezela ukuthi engena ingangena eGaza, ngoba mbona ingangena eGaza yikho kungonakala izinto eziningi. Yindawo encane elabantu abaningi, njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu, njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khona phana eGaza abacatha kiyo. Nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imithini enkulu kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu bechumene sithi. Siyakwazi into leyo ukuthi iqhubekelwe kweminyaka eminingi kakhulu. Njalo siyakwazi ukuthi ivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo. Njalo-ke nenzondane bekhona abantu belwela umhlabathi. Asonto ukuthi ingaqalisa ingeke yaphela masinya. Yingozi engaba khona. Angikubona ukuthi kungaba yinto elithwana. Singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iyezama ukuhamba abethi kuthola ababe-Hamas abamelana nayo. Kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminyene nayo akusoke kube lula. Njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpi menge
lo ube ngumfundisi uSenis Banda exoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Abokholo lwesiMoslem eZimbabwe bona bakhuthaza iPalestine ukuthi ivunyelwe ukuthi ithole inkululeko yayo ukuze kumiswe impilo. USheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso ye-Extreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe uxoxa leStudio 7 eseHarare.
The situation now has gone worse, and the Shahita with my innocent lives. Arashita say, I'll take it as a kid, one who pay me one, very innocent, including Ranaviki, those who are cards, very defenseless, Nashima Jagadal. So I will completely.
Umumo kathesi osamanga kuhle osekubangela ukufa kwabantu abangenacala ugoqela abantwana abancane nabesifazane abangenelisi ukuzivikela. Ngakho-ke thina sikhuthaza ukuthi kumiswe impi kube lokuthula njalo ilizwe lepalestine lithole uzibuse umuntu wonke abe lelizwe lakhe. I-Israyeli ime yodwa, lepalestine layo ime yodwa. Ngihlala ngitshela amanye amazwe ukuthi abepalestine sezansi e-Afrika abe siyathola uzibuso wayo, kodwa isozi ikhululeke ngoba kulamazwe enza amazwe akulowo mkhono engenelisi ukusebenzelana ndawonye.
Lo ube nguSheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso ye-Extreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe exoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ikhanya iyinto engalungisiswa kukakhulu i-Amerika, ngoba i-Amerika yiyo ephethe intambo izihlobo eze-Israyeli. Kodwa ngibona ngathi njengoba vele sebathatha nje uhlangothi lwe-Israyeli, so sitsho ukuthi nxa bengumzala uBlinken nozama ukuthi akhulumisane labo abe-Israyeli le-Hamas, bengingathi kunje awusamanga kuhle. Esingakwesaba nje ukuthi amanye amazwe ama-Arab ayingenele o-Iran nabo-Iraq, ingavela ayingenele indaba yamafutha izahlupha ngoba amafutha yasakhwele, so uzasihlukuluza-ke thina lapha e-Afrika.
Yes, kunsukwane ezedluleyo sibone iZimbabwe layo ikhuthaza ukuthi kukhomiswane umlotha kulimpi. Ubona ngani iZimbabwe ingaphathiseka njani nxa impi le ingaphanyisa ukuthi iphele, kumbe ubunzima obungawela iZimbabwe nxa impi le ingaqhubekela phambili ikhona?
Phela nxaso ngikhulala ngaboZimbabwe ngamadlwane ngiwaphelela iZimbabwe wayo izele ilenkinga kule ngxabano lokuphoxana phakathi kweqembu elikuthaka eliphikisanayo. Ngikukhulu manje kodwa sinasiyazi ukuthi ngezikhathi zempi sasibambene le-P A O ngokwabanye abafana nje ababe besebenza bekuhlena le-P A O. Nxa iZimbabwe ikhuluma iyazivele isiyame ihlangothini le-Palestine kodwa lomathi yakhona, kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kwethu kunganceda. Njengoba ngiye ngatsho nje ukuthi okuzasethika nokuthi impi yakhona ingathi yalokhu siya phambili, ngoba i-AU siyavele yafaka imizila yathi hatshi akakhulumiswani. Phinde laba abangindezela abanye laba amajuda abangindezela ama-Arab ePalestine ngaye bayeke labazibuse ibe i-two-state solution. Yikho ngibona ngathi iZimbabwe nayikhuluma inesifiso sokuthi lungisise izinto, kabakhulume nabo kuqondane ne-solution ye-two-state solution.
Yes, bona lapha abantu abafayo besiya besengezeleleka kulokubhombana okuqhubekela phambili. Ngokubona kwenu impile ingaqedwa njani?
Impile abantu bengathi khona njengoba i-Israel ingathi ithwele isikhalo eziningi, ingaqedwa i-Israel. Kodwa sibe sibe wasemithi amanye icatsha iHamas nakoyibhola laba ngabantu abazele besithi nxa sokukubi sokunje bayangena ngiphakathi kwabantu bacathe khonapho nxa sokuthule bazaqalisa futhi. Kutho ukuthi ubuhlungu bakhona obusebenzi kwezimpile kubakhulu ukudiliza okuyenze imizwele egaza leyana ingazithule kathesi ngikasindi kathesi, hhayi kuze akubalukhe kufutha akusela kuthula phakathi kwegaza le-Israel, phakathi kwe-Israel ne-West Bank, phakathi kwe-Hezbollah ne-Israel, akusuze kube lokuthula. Ukudaba lokhu kuthiya phambili sesikhangelele nje ukuthi abantu babelokhu bebulala manje.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe, ekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Ukuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangwe sithi kumele wonke amalunga edala lephalamende lawe-Senate akubandla leli angene imihlangano yonke, hathi lokhu okwethule izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. UChabangu othi ungunobhala jikelele we-CCC wethule umbiko namuhla othi uzaxotshisa bonke abangasoze behambe ephalamende lakumakhansili. Uthi uyakwazi ukuba amalunga e-House of Assembly akavunyelwa ukungena imihlangano edaleleli eyisithupha, kodwa akungehlula lokhu kumele bonke belandele akuchoyo, hathi okukaChamisa. Ibandla le-CCC lithi uChamisa wenze kahle ukuthi kumiswe amalunga ebandla leli edalele ephalamende kanye lakumakhansili kuze kubiselwe abanye babo abaxotshiswe nguChabangu. Lithi kumele kulungiswe njalo ezokhetho ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube uxoxe loSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Lingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinkalo zonke siseqima ifule enzima kukho konke lokhu, ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubaba uChabangu kukho konke lokhu? Nxa lingambonanga kutsho ukuthi lawe uwedwa kumele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uChabangu abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa ke sitshayo ke siphinde siyezibhedlela saqhubeka lokho kunjani engekho usengezwa. Lokhu esihamba sithi Chamisa Chamisa soke sithi Chamisa Chamisa lakhathesi.
Kolide, nansi indaba khonapho uyamuzwa umlotshi uthi lo muntu yisivuka mpunzana nje lokho.
Indaba zabo kasizingeni ubona khona ngale beyi-CCC thina sizimele thina ngaba sibakhangele siyamawuli kanti sokuhamba njani into kwakubona sokuphonguhamba kancele kanjalo. Thina okwethu esikwaziyo yikuthi khona simelele ukuthi sibontula kuyazala nkomono kuyaphetha ngani.
Mamlotshwa phela lina lithi kule sandla semfeni.
Kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu. Ungakukhangela ukuthi ama-record zakhona athagethe abantu abanjani, ubone nangena umthuli Ncube laphana e-Country Park uye bulawa South, nangena umodi uye mavuku ngale Tafara, nangena usikoti sakuphwanya kutsho ukuthi abamele ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-backdoor ngabantu abavele beyizanu. And izanu isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesekhona sihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ongabe kunguye oyenza lokhu ngani ukuthi sisikhangela isitha sesithi ngqo ukuthi isitha nansiyana isitha izana
khonapho ke golide kuthiwa isitha yini kanye
angazi ukuthi nabakuthatha ngabi khona ukuthi nxa bona into zabo zibabhedela bebe befuna ukube begcona thina into yonke yazi into le isivamile ukuthi bona nxa kungaba lento zabo abazehlulekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzani phevethi zanto esivile lokusenze lokhu usengezo lowo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenza la evele from kudala kaleso kule mpikitha engakuthumezela yona emelayo uchamisa emelolozeni u-Abednego bebhe emefuthi lo mbuso ofuzwayo bethatha ipikitha bebonke so namhla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele into yabona le sebeyijwayele uyakhumbula ivini laphana umakhuphe bengalawo sazwanani bathe besitho umakhuphe ngumuntu ezana uphevu ujob sigala laye wathe sephuma efomi MPC 99 bathi ujob sigala sengumuntu ezana uphevu umithe wathe ephuma efoma i-PDP wathi ubithi laye sengumuntu ezana uphevu so into zonke vele zilonge ezikungahambelani nalokho abakufunayo bona sebefake izana uphevu phakathi angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi mna kwesi sikhathi abantu noma lilonke alibone okufana nayo kuyala ngisho even endlini sibili unkosikazi wakho sibili enjani akuyakwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela usomele ukuthi umkahle uthi hayi ukuthi uavele na asengumfazi wami mina ungumuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxa selibona ngendlela ethiyeneyo bese xasa ukulabhela abantu
mamlojo nankoke khonapo
ukungaboni ngasolinye babuduba sonto emangalisayo it happens kuyenzakala njengoba sithi ugolide ukuthi kurelationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakodube ubusivuka sasuthi hayi wena usungwakondlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu sengwakondlovu angithi so mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyikuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sesisebenze nzima kangaka izani isapresa amafuti wena ufuna ukusubveta okufunwa ngabantu lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabunga umuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka kungela ama-resources sisebenza an even political playground sithi sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe ngitsho lesibunywana ephalamenti uvukona ukuthi hayi sesimrikhola kuyinto embi kuyaba-affect abantu especially abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu abakho bethi congratulations mama kusasa omunye evuke ethi hayi lo sengim ipepalamenti akusobuntu obenziweyo xa kade bungubuntu ubeza kukhuluma kuhle ukuthi hayi ngalezi zizathu sengukhipha
giba ngamafitshane kwalapho golide
thina esikusho yona kabaqedelane bodwa into yabo yonke abafuna ukuyenza kodwa bengasifaki phakathi kababuzana imibuzo yonke le abayibuza nayo lingafaki ibizo elezana uphefu phakathi kuphela yinto njengiyishoyo amlotshwa yimbuzo emqoka sibili omele ngabe babuzana layo ukuthi abangobehleli laye emathupha ukuthi kanti mdoda lapha sokutheni kanti waye lapha singenzanga lokhu zangaloku bengabonisana kuhle bazathola izimpendulo kona ngale kulungisele kibo hashi ukuthi
kaaaaumkhosikazi wakho engavuke efile ebulewe kuyadingakala ukuthi buyizinethe sibhenefithe ngokufa kwamamalwane so ekweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikutress ukuthi obhenefitha kakhulu ekuhlukulizweni kwabantwana bezimbabwe ngokuba sathela amavoti abo because ikudela ivoti lomntwana ezimbabwe but obhenefitha
kakhuluobhenefitha
kakhuluhloniphiyovoti kwasekuqaleni ngulonga hloniphiwe i-due process kwasekuqaleni you don't respect due process zayenziwanga kahle ezimbabwe
lapha lizwe usenator nonhlanhla mlotshwa okubandla le-triple c lomnumzana joseph chuma okudalela ezanu-p f central committee bexoxa lo gibbs dube owestudio 7 Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokunanzwa kosuku oluqathekisa amalungelo amantwana amantombazana olwe International Day of the Girl Child sigcile kunhlupho ezibhekane lamantombazana ezigoqela ukumithiswa lokwendiswa bese sebancane ngake ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla eliphikisayo ele-TCCC athi wona akazange ayedale lephalamende namhlanje elandela isinqumo abasithethe njengebandla izolo esokutshengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibonayo ngokudlelana lamanye amazwe ase-Israel Jordan kuzaphathisa ekukhululweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu leHamas. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.